History will tell you that iZANU-PF has never lost any by-election, including me and Nginje, me product young God. So I won't do the by-election thing I lose, and I'm changing or give us a 10. And once you want to, I'm not going to insert because you will have to say, I'm not going to have given them a chance, especially my child lover. They've had a chance over 21 years. Instead, they've made it worse and worse and worse. I'm a council, they've gone to the dogs. So I'm not saying of lament like this. There are some men's born about the Yakutela, so Baza, Vuabe Mangere,
Siyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe uBabu Chiwenga. Kwenzakalani?
Kodwa wena shuwa unje sibili usongabona bona belisana yini. Usubabone kaningi behamba bonke, be-addressa bonke, kuqala ku-address uBaba uChiwenga njengo-vice president, abe nguye o-introducer u-president uMnanga. So, ulwakulaphana wawabona, yena ngokwakhe ngomlomo wakhe, yini kade ngikhuluma ngayo naleyana, yokuthi lina njengenkathi lezindaba, lilakho in-verbatim. Yena uBaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona, into enhle elenza le, umuntu lo sihamba laye 2023, and even nxa kusenza, wazi wasuggesta into esikwazi ukuthi khona asisayithakazeleli thina lapho ukuthi khona umuntu abe yi-life president angithi. Kodwa wazi wakhuma ukuthi khona singamenza sitshintshe ngoba sine majority parliament, sitshintshe umthetho ukuthi khona right, angcono ahlale ngu-life president. Why kutsho lokana nje ebonisela uthando alalo ngopresident wakhe yalo engubhosi wakhe. So ukuthi abantu laba bazondana kuvela ngapi, uyadinga uswele simbi. Yikho phela khona kwalo ukuthi sokangaka abantu ku-social media uzotona lo usefile yena umuntu ephila, lo usefile yena umuntu ephila. Ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi sengize ngafa ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe.
Kuyiwa nje kukhetho, kuyini eliza hamba likuphethe ebantwini esingathi ngama achievements eliza hamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i last election ngo-2018, kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle.
Kuningi kakhulu endizabe sikufumbete sibili. Okusemqokeni infrastructural development, sibonile uhulumende since engenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa. Kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqhazwa 1912 ngabelungu behlule ukwenza anything, kodwa ikhangele kade ukuthi isingaphi yona lana idam kuphela izazuthi amanzi agcwala lapha kubulawayo singasabi le problem yamanzi la esiyibonayo kathesi. Kuzaba le ngane ezizalinga from gwayi kuzofika lapha kubulawayo i-green belt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana ukhangele le migwaqo iyalungiswa even kunapha kobulawayo kule migwaqo eminingi uma siye phambili drive lana sikhuma ngayo njeyana ulungisiwe nguhulumende not yi-council, nguhulumende owezanu-PF. Ngoba into le ngifuna icace every time nxa into inhle babesithi hayi i-separate zanu-PF lohulumende, but kungaba le nto embi babesithi hayi ihulumende kazanu-PF. So lalokho kuhle siza kuclaima lathi sitshaye impululu ngakho.